Abongi abaningi bakhanya bekwamukela kodwa belokuthandabuza besithi lokhu yikubengezelela kunhlupho abavele bebhekane lazo. Ngabe phela ubanika lezo zitanda ngaphandle kwembadalo. Umnumzana Anthony Majongozi omele abongi bakobulawayo ugcizelela kulokho.
Ngifuna ukukhuluma lendawo yemasithenzi ikhuluma ngayo le government yeZimbabwe. Indawo leyi inhle kodwa amasenzi lawa abantu bazowabhadalela njalo ukuthi i-SSB imali izohamba, i-SSB izothatha imali kuma-salaries abantu ukuthi ibhadale imali leyana njalo ukuthi amasenzi siyafuna kodwa imali njalo siyayifuna futhi ayikhwani ukuthi bangabamba imali leyana yamasenzi vele sizosala silani singela imali yokuthi sithenge anything, imali yokuthi sithenge ukudla. Yalo siyabona ukuthi izinto seziphelele zonke.
Isikhulumi sabodokotela uDokotela Mthulisi Bebe uthi isimanga ukuthi uhulumende akhulume ngokwezitanda wona umumo wezibhedlela lokhe ungakalungisiswa.
Akula zitendi esizaziyo thina ukuthi aziphiwe ngodokotela. Asikayizwa enye zisona lezi asikwazi ukuthi zikhulunywa ngubani. Njalo isimo ezibhedlela lokho zifanana. Akula bodokotela iminyango ivaliwe. Isigulane siyakwisile ezindlini.
Unkosikazi Nodumo Ndlovu ongumongi uthi udaba lwezutanda baluzwile kodwa abala siqiniseko kumbe indlela yokuthi bathathelwe imali.
Udaba lwezutendi siluzwile kakhulu and asikwazi ukuthi into indlela zokuthi besithathele imali asho ukuthi zikhona
zokuthi zikhona. Unkosikazi Mildred Nyono isigulane esivele emaphandleni uthi lokhu kungamanga kuhle ezibhedlela.
Ukuswelakala kwabodokotela empilo kusithwalisa nzima. Mina ngisuke esibhedlela senkayili bengithiwe ngizodinga ukuthi ngisizakale, kangisasizakalanga, sengibuyela futhi ekhaya kungela lutho enduncedo engilutholileyo. Kanti manje kuyaphetha ngani? Odokotela bengekho beshotile, sithini? Kumanjani? Siyahlupheka, sicela kube labodokotela.
Kuviki edluleyo umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo wethula umbiko ethi odokotela labongi bazanikezwa indawo zokuhlala njalo abongi sebeqalile ukubhalisa ukuze bathole lezo ndawo. Le ngenye yemizamo kahulumende eyokulungisisa izikhalazo zabodokotela ezokukhwezelwa iholo. Odokotela baqala ukukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo elincane kanye lendawo zokusebenzela ezingalunganga ekuqaleni kwenyanga kaMpandula. Izisebenzi zempilakahle zikhanye zithandabuza lokhu zithi nxa bezaphinda bahlephunelwe enye imali kuholo elivele lingeneli pho bazasala lani. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.